Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 11 kuNcwaba kanzi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu okukhanyela amamerit ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi nguba besaba ubani but abajaji icala bekhanyele ukuthi ithethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani.
Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020.
Okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho nokuhamba lalokho esiyidemokhrasi vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane.
Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala khona zombili phakathi kukamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esaladeni namhla kobulawayo likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zeliswe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi iZimbabwe Miners Federation uNkosazana Henrietta Rushwaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshwa kwakhe ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare elungiselela ukugada indizamtshina. Wetheswa umlando wokuzama ukuphuma legolide elizweni nguhlu. Igolide leli lali lesisindo samakilogram ayisithupha i6 kg, njalo libiza inkulungwane zamadola emelika ezedlula amakhulu amathathu $330,000. Ngemva kokubotshelwa icala legolide leli, uRushwaya waphinda wetheswa elinye njalo icala lokuzama ukufumbathisa isisebenzi se-airport nge-$5,000 esivalamlomo ukuze simvumele agade indizamtshina legolide leli. Kodwa ngemva kokuthethwa kwaleli cala umantshi uLenmore Mapiye unqume namuhla ukuthi uhulumende labatshutshisi bakhe behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi ngempela uRushwaya walidala leli cala. Lanxa kunjalo uRushwaya ulokhe ebhekane lecala elimqoka elokuzama ukuphuma legolide engudlo elizweni i-gold smuggling. Uyalilandula leli cala esithi kenza ngalokho ngabomo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Into ekhona yokuthi xa kusenzakala izinto zifanalazela lezi abananzelele ukuthi yizo izinto ezigcina zisenza ukuthi abantu beqhubeke besenza izinto ezingalunganga elizweni ngoba bebona ukuthi bakhona abanye ababanjwa baqede bayekelwe ilobu bufakazi bukhona.
Bakhona Dube abathi okwenzakale lamuhla yikho ukusebenza kwayo phela emthethweni labo. Umuntu nxa engelacala kalacala nxa elalo ulalo.
Kodwa ke uhlupho olukhona ngelokuthi kwesinye isikhathi indlela indlela imithetho endaba esebenza ngakhona noma ngithi indlela abasombululwa ngayo amacala kwesinye isikhathi kuthiya abantu elinye icele asekele alisekeleyo udila kube imphumela yakhona ihliyazi ukuthi izaphupha njani. Nxa usekele elinye icala kujika eminye imphumela njalo ingafanali. Njengamanye amacala esiwabonayo ukuthi abanye bakwamanye amacala kwamanye amacele zepolitiki bagcina sebesiba bagcina bebotshelwe zinto ezingela msebenzi, kodwa abantu abanye abenza into elibufakazi bagcina bekhitshwa. Kodwa into ekhona ngeyokuthi akungakhanyelwa ukuthi umuntu uvela ngaphi noma teni. Umuntu akukhanyelwa amamerithi ecala njalo ojaji nxa bejaja into abangajaji ukuthi ngoba besaba ubani, but abajaji icala pertaining ukuthi bekhanyelwe ukuthi lona icala liphethe ubufakazi obungakanani njalo icala liminjani kuphela yindlela abafakazi bekhanyele ngayo.
Icala lakhe leli elimqoka asabhekane lalo elokuzama ukuphuma legolide ngudlu elizweni, ubona lihamba njani lona?
Lokho nje babukubo sekusobala ukuthi nje lokho sekuyinto nje ezavele iphelele emoyeni nje, ephelele emoyeni njengesithukuthukuzenja. Lokho nje ukuthi mhlawumbe njengale lokho lisaqhubekela phambili, saqhubekela phambili, yikukwejisa nje kuphela ekugcineni kuzagcina ukuthi abantu labo baluze i-interest yokulilandelela icala lakhona ligcina liphela nje kanjalo. Ngoba kusobala ukuthi alikho icala azatholakale lalo nxa ukuthi oredi lalelaleli abavele abekade kulobufakazi obupheleleyo sevele wayekela.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Abantu bakwele Kenya balokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezikhanya zindala zombili khona phakathi kukamnumzana William Ruto lo mnumzana Raila Odinga. Abezindaba abeReuters babika ukuba ababili laba yibo abahamba phambili. Ikhomishini eqhuba ukhetho lolu e-Independent Electoral and Boundaries Commission ilokhe isethula impumela yokhetho lolu kumabonakude lasenkundleni zokuxhumana. Ikhangelelwe ukwethula impumela yokhetho lolu kungakedluli umhlaka 16 kulinyanga. I-Reuters ivika ukuthi okwamanje sokubalwe amavoti edlula izigidi ezilithumi lantathu 13.3 million. Phakathi kwamavoti la uRuto ulamavoti edlula kancane ayizigidi eziyisithupha 6.7 million. Kuthi Odinga yena uyamlandela phose ngamavoti afanayo 6.5 million. Abathole amavoti ayingxosana okwamanje ngumnumzana George Wajakoya lo mnumzana David Wahiga. Kukhangelelwe ukuba ikhomishini le izaqhubeka isethula amavoti asebaliwe. Abadabuka eZimbabwe ababukele okwenzakalayo khonale kwele Kenya bagoqela umnumzana Tendai Biti owebandla le-CCC yona ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunengi ngokhetho lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Michael Mdladlandiweni ocubungula ezombusaswe.
Ukhetho lweKenya sifundisa ukuthi kwezombangazwe akula lokho esithi sikhiwa ngama-permanent enemies. Sinanzelela ukuthi ngo 2008 thereabout owayekhona nengxabangxoza yodlakela phansi kombuso kaMwai Kibaki lo mnumzana Raila Odinga kwakungabona nangabandla lazombusazwe. Kodwa namhlanje ibandla lika Uhuru Kenyatta selibambane belithikisayo la sichasa uRaila Odinga, okusikhombuza okutshengisa ukuthi abantu akumelanga bangene ngenhliziyo kuyezokhetha bazombusazo. Abantu bayagamulana bebulalane kodwa baphezulu bevuke besekelana. Kuyisifundo eZimbabwe ukuthi let's not kill maim each other in the name of politics. After all, the next morning we can be supporting each other. For me, it's a big lesson for political players in Zimbabwe lapha ukuthi inzona esibona ebulenjini esibona ezigabeni ukulwa ukuthethiswana akusise ndawo bakusasa abaphezulu bakase bekhulumisana so asifundeni njenge isizwe saseZimbabwe
babandweni kungenzakala na eZimbabwe khona ukuthi ukubona kusenzakala eKenya ukhanya ngazani ukukhutshwa ukhetho olukhululekileyo
kusenzakala kunakana ukuthi mina abantu kumele baguqule sithi yivalo system ngesikhiwa sazi ukuthi ukhetho impumelelo yalo ikabili lo sesikhundleni sengaphuma lo ophikisayo angene kumbe lo sesikhundleni ahlale kodwa okumqoka ukuthi kumele kutshintshwe indlela esikhangelana ngayo sikwazi ukuthi ukhetho ukuhamba lalokho esi democracy vele kuyavunyelwa ukuthi abantu baphikisane kodwa kumele abantu babulalane is possible eZimbabwe kodwa kudinga ukuthi sizinuke amaqhapha njengelizwe sazi ukuthi ipolitical system yeZimbabwe kumele la ifine la amanye amazwe nxa sifithi ngempela we are a democratic country so ngumona wami bona ngani kungenzeka kodwa kudinga ukuthi sitshintshe ivalue system and begin to see each other as human beings lesibona njengabantu okokuqala singabonani singakabona nje abantu abaphikisana kwezombusazwe
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba vezibuthene leziphatha amandla zikahulumende eKadoma namuhla kukhulunyiswana ngomthetho obunjwayo ozalawula ukusebenza kwentatheli oMedia Practitioners Bill. Ekhuluma kumbuthano lo umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe umthetho lo uqakathekile. Ngokunjalo uthe bakubone kufanele ukuthi banxuse intatheli zindaba ezivela kunhlanganiso ezijiyeneyo ukuze bakhulumisane bephana amacebo ngalokho okumele kumunyethwe yilumthetho. Abanye abangenele umhlangano ngabeZimbabwe Media Commission, abe-ofisi yegqwetha likahulumende elikhulu u-Attorney General, abeZimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, Young Journalists Association labanye abinhlanganiso ezijiyeneyo. Ezinye intatheli zindaba zithi uhulumende kumele achiyane lokuzibumbela imithetho ngoba esikhathini esinengi eyabe elenjongo embi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lingene esitaladeni zakobulawayo namuhla likhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi okuluhlelo olusaqhubekayo esigabeni zonke zelizwe. Umsekeli wasikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Siziva obekobulawayo namuhla uthi bangene ezikolo enkundleni zemidlalo yenguqu kanye lezinkonzweni bekhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuze babhalise. Ukuze sizwe okunengi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dinashe Kambarami osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCCC kobulawayo.
Okwenzakele namuhla luhlelo esihlezi silwenza njengebandla le-TCCC ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisa ukuvota kulohlelo esilwenzayo olomgwazo lapho amalunga awe council awe parliament abaku TCCC lezinye inkokheli nje ezise eziku leadership yethu yibo abantu abadeployiwe ukuthi sibe singena ebantwini sisiba lama street committees sikhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthi bayevota. So leli hlelo alukhangelanga kuphela kulabo abasekela i TCCC luhlelo lwama-citizens, luhlelo lwezakhamizi zonke ezisezimbabwe. Siyakwazi ukuthi umuntu wonke uyadubeka ezimbabwe. Into esesikhangelane lazo ezimbabwe ayisizo zamabandla, yimpila kahle yomuntu wonke owezimbabwe. So sikhangelela ukuthi abantu besukume, sibakhuthaza besukume ngabone ngibabo bonke bebhalisa ukuvota. So luhlelo esihamba ngalo, sihamba sisiya kuma street lapha esihlala khona ngesigaba ngesigaba ukuthi sikhuthaze abantu bebhalisa ukuyavota.
Siyabona njalo ukuthi inani labantu ababhalisela ukuvota lihlezi liphansi. Ingenelisa yini ukulikhuphula? Njalo kungani abatsha bengahambi ngobuningi babo ukuyabhalisela ukuvota?
Ye, ngiyananzelela nje sithandekile ukuthi inani labantu ebelibhalisa nje inyanga ezidlulileyo ukuthi bayovota beliphansi. Kodwa nje ngohlelo lwelo esihamba ngalo olumgwazo abantu sebesukuma ngobuningi babo besiyabhalisa sibili. Lokhu kuyasikhuthaza kakhulu njengenkokheli, kusinika intshukuntshu njengenkokheli ukuthi abantu ngendlela abazimisele ngayo kathesi siyanqoba sisiya kukhetho lika 2023. Ibandla lethu indlela esingene ngazo nje sikhuthaza abantu sibancedisa ukuthi bayevota. Kwenze ukuthi lathi sibone ukuthi hayi sokusobala lathi nje isikhathi sesifikile njengelizwe ukuthi sibe sithola ukukhululeka, sithole impila kahle eZimbabwe ngendlela abantu abazimisele ngayo ukuthi bebe lempilo engcono, bephume kuhulumende wezanu PF osubahlukumeze kakhulu isikhathi sesiside. Abantu bayadubeka and bazimisele kathesi ukuthi hayi u-2023 bazasukuma ngobuningi babo besiyavota.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngosaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wogatsha lwabatsha ku-TCC kobulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi aya phambili ngamalungiselelo okhetho lokudinga amakhansila ku-Ward 1, Ward 14 lo-Ward 16 ebulilima ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ukhetho lolu ngolokugcwalisa izikhundla ezatshiywa ngokhansila bezanu PF umnumzana Tony Mlotshwa, uNtungameli Dube kanye lowabhubhayo umnumzana Telani Mabena. Ku-Life Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela ukuthi abesifazana baphatheke njani kukhetho lokudinga umongameli wele Kenya lapho ezikhanya zingutshikilo bhanqa phakathi kukamnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ukwele Rwanda namhla lapho axoxisana khona lomongameli Paul Kagame ngokudlelana kwamazwe la kanye lelizwe lakhe lele Democratic Republic of Congo. Ele Rwanda lithi LDRC lisekela amaluchacha awohlobo lwe-M23 alwisana lelizwe leli. UBlinken wethekelela kwele-South Africa le-DRC. Bazonde okumangalisayo abadlelana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kulandela ukungena kwamapholisa ensitha awe-FBI emzini kaTrump eMar-a-Lago eFlorida lapho bathethe khona amaphepha okucatshangelwa ukuthi ngakahulumende abebanjwe nguTrump. Abakubandla lama-Republicans bathi kubi lokhu okwenziwe yi-FBI. Kodwa ababona ngezomthetho bathi i-FBI yenze okusemthethweni ngoba uTrump ucatshangelwa ukuba welamaphepha ayimfihlo. Elemali lithi okwamanje likhalela amasotsha angama-42 abulewe ngamaluchacha ohlobo lwesimuslim kusukana ezedluleyo. Amasotsha la abulewe kusetshenziswa indizamtshina ethwele imibhobho ebizwa ngokuthi yi-drone. Ilizwe leli selidinga usekelo kwele-Russia.
Ibandla le-TRCC selisole kakhulu uhulumende ngokuqhubeka evalele amalunga alo alichumi lanhlanu 15 entolongweni njalo esala ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba bagoqela amalunga ePhalamende uMnumzana Job Skala loMnumzana Godfrey Sithole bona asebelenyanga phose ezimbili bevalelwe besetheswa amacala okuphehla udlakela olwenzakale eNyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRCC uNkosazana More Blessing Ali. Kumbiko eliwethule namuhla enkundleni yeTwitter, ibandla le-TRCC lithe abantu laba babotshelwe ize, ngakho lithi kumele bakhululwe. Leli bandla lithi ukubotshwa kwabo Sikhala kuyindlela nje kahulumende yokubahlukuluza phambilini kokhetho lomnyaka ozayo esebenzisa amapolisa. Kodwa uhulumende abezanu PF kanye lamapolisa bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le-TRCC uMnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isandla somthetho indaba siqine nxa kuyinto zepolitics kuphela. Ngokuqala lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kuwumuntu obizwe ngamaphoyisa kwathiwa kabuye enkambeni wazihambela yedwa ngesibili lokho. Isandla somthetho indaba siqine nxa kuwumuntu ophoza ukusebenza kukahulumende ngesithathu lokho. So kuyamangalisa ukuthi kambe shuwa kulomuntu ongabe ngakubona ukuthi eZimbabwe kade sikhuluma kunjenje kulamasela angadingwa ngamapholisa kodwa ehamba ebonakala ezitaladeni. Kulabantu ababulela abantu abadingwa ngamapholisa kodwa behamba ezitaladeni. Kuyatshengisa sobala ukuthi uhulumende lowo nguhulumende okuganga othiya egadeni. Ngoba abantu asikhuluma ngabo ukuthi bayenze badale amacala ababulala ngamuntu. Uhulumende wezanu PF udlala ipolitiki, ubopha abantu ebabothethela ipolitiki ngoba sesiya kuma-election ngo-2023.
Naso babachuma kuthwa liyapolitika lapha lihlukuluza amalunga e-TRCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Right, okokuqala engifuna sikufake sobala and owaziwa yini lo mfowethu uBebe ukuthi iZimbabwe ilengasa ezintathu ezidala i-state, kune-judiciary, kune-executive, kube ne-parliament. Indaba leyo esikhuba ngayo kathesi i-under one of the arms e-judiciary. Asingeneli thina khonapho ngoba vele umthetho bawuvumi. Nxa udale icala uyahamba uyoba laphana awumi ugqoke ibhashi lakho elokuthi kumbe wenzani PF kumbe we-TRCC. Uma uyigqoke ibhashi lakho elokuthi kwenziwe into esithi thina wephule umthetho okhona khonapho. Abantu abana abakho elokuzeni e-court ngenxa yokuthi bona ngamalungu e-TRCC base-court ngenxa yokuthi bona because i-violence iyabonakala egcekeni babanjwa. Kati bangaka abantu abakuthi abangekho before these courts baningi kakhulu including yena umfowethu ubaba uBebe. So we cannot talk about this thing senzakamthiwa ngokuthiwa izanu PF ngohulumende sebabambele ukuthi bona bona bangamalunga e-TRCC. No, that is because of izenzo zabo eziyenzeka ukuthi ligcine sebephambili kwamakhoti.
Baba Bebe,
ukwenza bangitsho i-bail kuyini? Question mark inga. Kubulewe umuntu lapha unkazana lo esikhuluma ngaye. Laba abantu ikakhulu uSikhala wayekhulumela inkazana lo ngoba oyiloya lakhe. Nxa usubopha umuntu omele umuntu obuleweyo uvalani? Question mark inga. Why sokuhlukuluzwa kukhanya kuphuma ezindabeni kubozo zindaba ungethusi uhulumende ukuthi umuntu obotshiweyo usengowe-TRCC kodwa kubulewe umuntu we-TRCC utshoni khonoko? Uyabona okuhluphayo ngabantu abasibuse for 43 years yikuthi sebenesidimira. Izinto abazonayo for 42 years ngasese siyahawula siyanuka ngobuyanga eZimbabwe. IZambia isithumelela ekade siyihleka izolo. Wonke amazwe asigombolozeleyo ayasihleka namhlanje kodwa besiwahleka izolo. okwenza ukuthi izane ingayangeki ukuthi sesikhona lapho ukuthi sesikhona kuyini uJoseph Shimayina lo okwenza ukuthi angayangeki kuyini nxa engayangeki kahambe enyangeni iyemnceda kumbe kahambe echurchi ngokulohlupho lwakhe angadifendi iparty yakhe ngoba iparty yakhe ayisupportayo kodwa kadifende iqiniso linjengoba linjalo ngoba iqiniso alibuqedi ukuningi
kuthiwa mana eqinisweni baba Chuma kanti phezu kwalokho bakhona abanengi abakhala ngokuthi kungani uMashayanyika olilunga lezanu-PF ophume ekhuthaza ukuthi uChamisa kumele abulawe kungani lokho engabotshwa nxa umthetho ulandelwa kuhle
ekumele ngiqale ngakho kwathesi lapha yikuthi khona njengoba ngitshilo mina umuntu uyanxusha ibheyili ngezizathu eziningi ezithiyeneyo siyakwazi sobala ukubana u-honorable usikhala endiyana ebevele ekubheyili and ibheyili abeyiphiwe wayenikwe esikuthinto kubana ngesikhiwa ama-conditions angikhona amanye ama-conditions awebheyili ayewaphiwe yona lawonina ungabonakali usubuyela futhi ku-social media usiyakhuluma ngokudlakudlangu njalo siyayi-encourage-a ukudlakudlanga so usuphiwe ibheyili waphiwa leyo condition then usuphumile nanko usubonakala futhi wuwo osusho ku-social media usiyakhuluma futhi uthi asabheni siyotshaya abantu sale zamntu esilamele sibatshaye and sesisekhona ngale nyakimbe uyabatshaya usuke lapho kuhambe kuyenzakala khonokho anakothi usuyephule i-condition owawuyiphiwe kuqala uphiwe ibheyili niyabe indaba kayikapheli nokuphela isahlubungulo uphandle uphiwe ibheyili sofuna susephula anakothi bona pana sokusiba nzima so ikhothi yinangwayo wenza ungubani ngubani ilayivuna ukuthi hayi kuqala ubuye lapha phambi kokuthi sakunika ibheyili sakunika la ama-condition kodwa wehlekele ukuwagcina hayi so time hayi angisakuniki ibheyili indaba yabo izihlubungulwe iphele so lokwana it is nothing to do with politics it has simple law.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-TCC umnumzana Abednego Bebe lithiye indlebe kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusasa lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo.
Mama, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I won't be the same again. Now I have a lesson. Oh, this yes, I've been there too. I never thought I'll see it again. Mama, I'll end a lesson. Mama, you won't weep again. I won't let you know.
Brenda Fassi inzwisa kuphela esiqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi wenhlanganiso yabembi Zimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushaya utholakale emsulwa namuhla phezu kwecala lokufumbathisa kulandela ukubotshelwa kwakhe ukuzama ukuphuma elizweni legolide ngomnyaka ka-2020. Abantu bakwele Kenya lokhe bemelele impumela yokhetho lukamongameli lapho ezindala zombili khona umnumzana Raila Odinga lomnumzana William Ruto. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.